thina njengathuzi sikuhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level lebo level ama-examination fees kuzinseke. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali kuqela lapha ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo. Asikhangela ama-deadline kuba imali kubo-olevi deadline ikukhona pheduzane 9 kusukela ku-13 July. So uhulumende ku-constitution yeZimbabwe section 75 ikhuluma ngemfundo yamahhala. Sikhangela i-Second Republic umnangagwa labo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahhala yiyo abafuna ukuyinikeza abantwana bonke okuthiwa ngesilungu i-basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kiso sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika-section 75 ezemfundo yamahhala.